okuqala makhangela icala lakhona alihambelano lesigwebo e-Article ngobi 365 days sikhuluma ngomnyaka wonke umuntu esebenza but singakhangela icala lokuthi wenzeni ubaba unkomitho wadobha amaphepha ngokuzwa esikuzwa emakhoti wadobha amaphepha ama-elections ayelahliwe ebhini wanika abakhulu bezekhe ukuthi hawu khangelani senidoto izindlela singathi ningumuntu wancedisa uhulumende sewukhanye ukuthi kunomuntu olahla amaphepha
amagqwetha kamnumzana komitsho athi azaphikisa lesi sigwebo ubona ingani azaphumelela na
ingaphumelela ngoba kuya ngokuthi bafaka ubufakazi bani lezikhalazo bazifakayo abazilithi emthethwandawo ingaphumelela sibili ngoba icala lakhona alikhanye into ezinjengalezi kuyafanele ukuthi maybe omantshi bethi hhayi koshinti kumbe uyawonitshwa nje ukuthi ungawuphindi futhi ungakuyi ukuthi um ngoba ubufakazi abukho ngendlela esikuzwayo abukho ubufakazi obukhombisa ukuthi ubaba lowo kulicala alenzayo ngibona ngathi bengaphumelela yena sazama ukuthi sincedise ukuthi siyenze aphiko sibili kumakhwathi kumthethwandaba ephezulu kukubohayi court khona ngabo
kungani ibandla lakho lisithi umnumzana komitsho bengalacala bekuyikuhlukuluzwa kwamalunga ibandla lenu nje
ungakhangela ukuthi oredi ubaba unkomitsho wabotshwa singakayi kuma-election khonoko nje ukuthi umuntu ebevalele ukuze kufike kathezi ukuthi ukuthi ulachala rit sikhangele ukuthi wayenzani katholakalanga eprinti amaphepha okuvotisa kumbe etshontshe amaphepha wadobha amaphepha ebhini lapho ababelo mhlangano khona wathi heyi madoda nanka amaphepha sengiwadobhi la mabili amathathu wanika kulabo abafanele bebe lawa amaphepha akhona abezeke so singathi umuntu onjalo uwenze ichala bani ukuthi udobha amaphepha ungaba licala ungadobha iphepha olibona ukuthi leli phepha lingabe lilahliwe lini lilokuqhakathika ukuthize unike laba abafanele benikwe amaphepha wafihle wafaka esikhwameni saziza ukuthi hhayi wadobha amaphepha wafihle so yiko sithi thina ngokubona ukuthi hhayi cala lakhona alikhanyi
khathesi singathi amalunga ebandla lakho lokhu ehlukuluzwa yini njengokutsho kwenu kumbe sokungcona
uke wathi kungathi kubani nganeno mbijala nje nxa bengaripotanga azingezathi ukuthi akukho ukuhlukuluzwa kodwa wezinye kuzwa nje ukuthi kuba lokwethusela kuba lokuncithana okudla kuba lokuncithana ehlanyeni konke lokhu anayimhlukuluzwa umuntu wezimbabwe akufanele ayenze njalo.